Soku izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Sibongeke Ivansi Zininga ngokusinika izindaba olibe lesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngomvulo mhlaka 18 Inhlolanja 2023 ngumprofesi Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje,
ilanga le World Radio Day lilanga lapho esijulisa khona imikhumbulo yethu phezu kokuqakatheka komsakazo wewayilesi. Sidlelana kanye njengabasakazi kanye lalabo abalalela umsakazo nalabo abalungisa izigxingi lapho esilalela khona umsakazo, ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi umsakazo uqhubele phambili usiba ngcono.
Ingcwethi zokwethula kwezindaba zithi imisakazo yilakho kuphathisa kulondolozwa uthula elizweni nokubambanisa abantu, ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Igama lami nginguthandazile Moyo, ngihlala koBulawayo, ngingumlaleli weStudio 7. Ngilalela iStudio 7 News nsuku zonke ngoba ngithola indaba ezilohlonzi, ezeqiniso, njalo bafaka inhlangothi zamabandla atshiyeneyo. Yimi ohlanyiswa yiStudio 7, uStar wakoMoyo.
Abanye babalaleli bakaStudio 7 bancoma umsebenzi walo msakazo ngelanga lokunanza imisakazo ele World Radio Day. Uthi ke inhlanganiso ibona ngokuhlela kuhle imuli yeZimbabwe National Family Planning Council ibika ubana ilohlelo lokupha uzulu usizo lomsebenzi wabo kungela mbadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethulwa kwemikiko lezindaba zithi imisakazo ilakho ukuphathisa ukulondoloza ukuthula elizweni kanye lokumanyanisa abantu, ikakhulu ngezikhathi zokhetho. Lokhu kuza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le World Radio Day. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le World Radio Day labekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations njengendlela yokunanza umsebenzi omuhle owenziwa yimisakazo ukusabalalisa ulwazi kanye lemibiko eqakathekileyo. Ingcitshi kwezombusazwe zithi kumele intatheli izindaba labanikazi bemisakazo benanzelele ukuba umsebenzi abawenzayo ulakho ukuphehla udlakela loba ukuthula. Omunye walabo abakhuthaza imisakazo ukuba iqakathekise ukukhipha imibiko eletha ukuthula ngesikhathi sokhetho umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube.
Khuluma ngokuthula elizweni ikakhulu ngalesi sikhathi sosikhangelele ama-elections ukhetho lolo lubuyayo ngoJulayi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi khona abasakazi bakhulumisane lama-politicians ukuthi khona beqhube ukhetho lolu ngokupritsha ukuthi kumele kube lokuthula.
Lokhu kusekelwe intatheli izindaba uNonhlanhla Ngwenya, yena othi kuqakathekile ukuba intatheli zingethula indaba ziyamele icele.
Political parties ingabe ivela kulabo abeze politika singathi ngama politicians, ingabe ivela kuzinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi imilayezo abayifakayo abafuna ukuthi idlalwe lapha kuradio ithinte abantu endaweni ezehlukenileyo, imilayezo eyakhayo, imilayezo ebumba isizwe, imilayezo engasoze iqale udlame kumbe sithi engasoze ihlokoze udlame ukuthi kugcine kulodlame, kugcine kulokulwa, kugcine abantu sebethethisana. Abantu
oqoqa umkhosi owe World Radio Day owakhethwa ukuba umqondisi wenhlelo eziphathane lomsebenzi wemisakazo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations uJohn Masuku uthi leli langa kumele lifundise uzulu ukuqakatheka womsakazo ekulondolozeni ukuthula.
Ilanga le World Radio Day lilanga lapho esijulisa khona imikhumbulo yethu phezu kokuqakatheka komsakazo wireless sidlelana kanje abasakazi kanye lalabo abalalela umsakazo lalabo abalungisa izigcingi lapho silalela khona umsakazo ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi umsakazo uqhubele phambili usibangcono lo nyaka sithina iwireless lokuthula lapho inhlelo zethu okumele zibe izinhlelo ezakha isizwe ezakha umhlaba ezingadungi ukuxabana phakathi kwemuli ukuxabana phakathi kwabantu kodwa eziletha abantu ndawonye
omele inhlanganiso yomanyano yemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS umnumzana Jerry Zinkwevu uthi kumele imisakazo isebenzise indlela zakulezi nsuku ukuze ihambelane lesikhathi
iRadio and Peace okusho ukuthi umsakazo lokuthula thina ke njengeZacras siyakhuthaza ukuthi imisakazo ibe yiyo yezindlela kumbe eyinye yezindlela zokulungisa ukuthula emphakathini lokuzwanana
umsekelo omphathi intambo obona ngokwethula kwembiko umnumzana Kindness Baraza uthi uhulumende uzimisele ukusekela ukuvula kwemisakazo eminingi
President Mnangagwa has undergone or has agreed, or in other words, he has unconditionally decided to reform the media.
Mwameli Mnangagwa sevumile ukuba kuguqulwe imithetho kwezomsakazo, sesivulile amalungelo ezomsakazo, sesile imisakazo eminingi kweZimbabwe, sesiguqula imithetho yeBroadcasting Services Act.
Ilanga leWorld Radio Day lonyaka linanzwa phansi kwendimba ethi Radio and Peace emkhosini owenzelwa eBeitbridge lapho umphathi ntambo wezokukhishwa kwembiko akhangele ukuvula umsakazo weLotsha FM wona ozabe usakaza ngesiVenda kusukela ngomnyaka ka-2020 uhulumende usevule imisakazo athi indlela yokuba usenanzelele ukuqakatheka kwemisakazo ekakhulu eyezigaba ekuthuthukisweni kwezabelo ngimele isitudio 7 iseHarare Nimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu bathi abanye abasemaphandleni kabenelisi ukufinyelela imisakazo mathupha kumbe ngemitshina yakulezi nsuku kungenxa yokusilela kwamagagasi kumbe inselo nje ababhekane lazo. Umqondisi weToronto Sun Development Trust umnumzana David Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo eqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngiyabonga ibizo nguDezi Ndlovu wangapha eToronto umsebenza namasana kodwa ke vele sibabiza ngokuthi amachwa ya ibokuzeni indaba yeradio isasenzima ayikakafinyeleli kahle ebantwini ayikakafinyeleli nothi nje kumasana kuphela kodwa eToronto endaweni eziningi hayi iradio especially lezi ezikhatshana kwesekugcineni kwemhlaba esikhithina ngesikhiwa namalokhuzeni ama-margins sosathi iradio kayikakafiki kahle ngibonga le kayikho vele and khona lokhu kuyalimaza kakhulu elwazini ngoba siyabona ukuthi kathesi ilizwe umhlaba sesiphila kuwo usudinga nje ukuthi abantu baxhumane laphana nalaphana izinto ziyenzeka kodwa azifinyeleli kahle badaleni ngoba izindaba azitholakali kuhleka hayi iradio kayikakabi khona.
Njengabalwela ilungelo loluntu selake lazama yini ukuthi lixoxisane lo hulumende ukuthi abantu laba bathole amagagasi angabenza befinyelele imsakazo.
Sike sazama ukuthi sikhulumisane laba abaphethe manje ke uhlupho lwakhona ukuthi ilizwe lethu lidonhlanzima ngesikhathi se-COVID lapha sike senza uphenyo sifuna ukuzwisisa ukuthi abantu ulwazi ngemikhuhlane yonaleyi enjengabo COVID balithola njani ngesiphecele sikesithiwa singathi ama-sources of information sesathola ukuthi vele iradio yeyinye into nje engekho ulwazi abantu abalitholi kuhle la maphephandaba kawekho kodwa ke baye basithembisa ukuthi hayi baphezu kwayo indaba yonaleyi yokuthi ulwazi lufinyelele ebantwini. Ngiya understand ukuthi eToronto kule booster eyakhiwayo ngale endanza kubongqoya yona le eradio ukuthi iradio ifinyelele ebantwini sithemba kuzaphumelela kuhambe kahle.
Imitshina yakulezi nsuku bona bayayithola na njengoba sibona ukuthi kwesinye isikhathi okuphuma emsakazweni bengakuthola kubo WhatsApp kumbe kobunye ubulembu
Yeah, hayi o WhatsApp bakhona labantu futhi amafono nalale WhatsApp usebenzayo. Kodwa ayisibi abaningi. Lazi okunye okuhlupha nje ukuthi i-network yakho nayo ibamba nzima. Ibamba nzima. Phansi phansi endaweni ezinjengofana labo sancinyana WhatsApp ubo phela ndaba ibamba nzima i-network yakho noma ikhona kwesinye isikhathi le WhatsApp yakho iyabe ingabambi. Kodwa ke hayi ama WhatsApp asekhona sebela abantu abanye sebeze bangena futhi emaqenjini phecelezi ama groups. So ulwazi baluthola nje olumbijana.
Lo ke umnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeToronto Sun Development Trust lapho limuzwe ixoxa ecingweni losandekile emhlanga owe Studio 7. Inhlanganiso ebona ngokuhlela kuhle imuli eZimbabwe National Family Planning Council ibika ukubana ilo hlelo lokupha uZulu usizo lomsebenzi wabo kungela mbadalo i-free reproductive health service ngosuku lwezithandani ole Valentine's Day njengendlela yokubonga uZulu ngokubambisana labo. Lolu hlelo lugoqela imfundiso yokusetshenziswa ngendlela engayisiyo imithi lezidakamizwa lokuqakatheka kokuhlukunyezwa emacansini. I-reproductive health abuse kubontanga abaleminyaka ephansi kwamashumi amabili lane 24. Lolu hlelo luqhutshwa usasa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi lapho kulokukhuphuka kokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga okungezelela udubo lwabaqala ezemacansini besesebancane. Inhlelo zeZimbabwe National Family Planning Council eziphathelane le-reproductive health zizabe zitholakala kungelambadalo endaweni ezibalisa i-Lister Clinic ephakathi kwemigwaqo u-8 kanye lo-9th Avenue lomgwaqo u-Samuel Parirenyathwa kanye lesibhedlela sempilo. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uthi kunengi okuyabe kusenziwa ngolwesibili lapho kunanzwa usuku lokuthandana olo-Valentine's Day.
UFebruary waziwa njengenyanga eyothando phela, kube kathi u-14 February i-Valentine's Day. Njengenhlanganiso sibilethela ama-services ethu onke for free. Kuyindlela esifuna ukulibonga ngayo, sibonga izithandani zonke, sibonga bonke ama-clients ethu. Wozanini kusasa ngobuningi benu. Wonke ama-services ethu awe-family planning, ukwelatshwa imikhuhlane emacansini lokuhlolwa, ukuhlolwa imvukuzane, i-cancer, ukuhlolwa imikhuhlane nje etshiyeneyo e-reproductive health sikwenza khona lapha konke mahala.
Umnumzana Mission Gwafa uqhubeka echasisa kabanzi ngezinye zenhlelo abazazenza ezigoqela umkhankaso wemfundiso ngengozi yokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Okunye sikwenza kusasa yokukhankasa kabanzi kwabasakhulayo ngisho nabantu abadala ngokusetshenziswa kwezidakamizwa, i-drug and substance abuse. Silohlupho olukhulu ikakhulu kwabasakhulayo bethu. Nge-Valentine's Day abantu bazakholisa benathe babheme bethathe izidakamizwa zonke basuke lapho babe sebesenza ucansi olungavikelekanga. Wozanini sizofundisana sihlomisana ngokuthi senzenzanjani ukubana sizivikele. Esikufunayo yisizwe esiphephileyo, sibe le-generation e-drug free, i-generation e-HIV free, i-generation e-STI free.
Unkosikazi noMagugu Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi udubo lokusetshenziswa lokunathwa kotshwala okwedlulisa amalawulo ebantwini lokhu kuqhela, ngakho-ke kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngengozi yalokhu.
Siyamukela umkhankaso wakusasa ukuthi sithole uncedo kungela mbadalo, kodwa esikuthabele kakhulu yimfundiso ezaphiwa abantu mayelana lezidakamizwa, okuyinto enhle kakhulu. Esikufisa kakhulu ukuthi umkhankaso lo ube khona lezikolo sikhathi sonke ukuze bebekwazi ingozi yokusebenzisa izidakamizwa lezi.
Umnumzana Njabulo Sebele uMongi ukhuthaza abesilisa ukuba baphatheke kuzimfundo zemacansini.
Kuyisikhathi sezithandani kangaka kuqakathekile ukuthi umuntu ehambe lomunye wakhe ikakhulu obaba lawo bephatheke endabeni ze-reproductive health ngoba kuyaphathisa kakhulu ukuthi bezwisise ukuthi omuntu ongumama uvele uhlangana lani ngezikhathi lezi. Ukuthi ngendaba yezidakamizwa kufanele kubantu benanzelele bephathe ndawonye njalo bebone ukuthi ikusasa yelizwe iyo engani isi ayisisigxega ngenxa yokuthi bona ontanga bengavele bezijayele izidakamizwa besakhula kuza kuba impilo yabo.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kuluhlupho osoluvele obala njalo kulabontanga abaningi elizweni abatholakala bezisebenzisa ezemihlobo ehlukeneyo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi kusukela ngomnyaka ka-2000 izikolo zavele zahlaselwa ludubo lwezidakamizwa kodwa abazithengisayo bengabotshwa lanxa kungabantu abaziwayo emphakathini. Lokhu kuza ngemva kokutholakala kwabafundi abangamantombazana basesikolweni se-Dominican Convent esiseHarare besebenzisa lezi zidakamizwa. Inhlanganiso ye-ATUS iqhubeke isithi abayibo abathengisa lezi zidakamizwa babonakala bezula ezitaladeni kungela kujeziswa lanxa besaziwa. Abantwana abavela emalokitshini kumbe ezindaweni ezisathuthuka basebunzimeni ngoba bengenelisi ukuthola inhlelo zokubancedisa ukushiya izidakamizwa lezi. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi asungule indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa, abophe labo abaziwayo bezithengisa izidakamizwa, abazali labo bangenele ngokuqamba abantu abathengisa izidakamizwa, njalo namapholisa atholakala eyingxenye yokuthi izidakamizwa zimemetheke abotshwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika ulaye uzulu wonke waleli lizwe oseRussia okwamanje ukubana asuke ngokutshetsha kulelo lizwe ngoba engabhekana lengozi enkulu yokuhlukunyezwa loba ukubotshwa ngabezomvikela balelo lizwe ngenxa yokufuthelana kukhona okudalwe yimpi phakathi kwele Ukraine lele Russia. Iqembu lenguqu yemelika ele Kansas City Chiefs linqobe ele Philadelphia Eagles 38-35 emuntusweni omkhulu walo mdlalo wenkezo eye-National Football League Super Bowl ngesonto emdlalweni oqhutshelwe esigabeni se-Arizona. I-Kansas City Chiefs isithole linkezo eye-Super Bowl okwesibili phakathi kweminyaka emine edluleyo ngemva kokuyithola njalo ngomnyaka ka-2020. Ingcwethi zezempilakahle ezelapha ngendlela ethiwa yi-stem cell therapy ezisebenzela zikwele India zithi usetshenziswa kwalindlela lithuba elihle okwamagama kuzulu obhekane lezifo ezigathaza abantu ezijiyeneyo. Lindlela zithi ingenza umuntu elapheke lula njalo abuyele kusimo esihle abe lempilakahle engcono. Intethele zindaba yethu yeze pila kahle uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele emhlanganeni wangena ngoZulu oguqale labazali abalabantwana abahlaselwa izifo ezinjengedolobheni leHarare ngempela sonto abathole khona ithuba lokukhuluma ngokubahluphayo. UDokotela Mahajan oqhuba imisebenzi ye-stem cell therapy ese-Mumbai kwele Mandiya utshelela umhlangano ukuba kule ntuthuko lempumelelo emangalisayo kundlela i-stem cell therapy esebenza ngayo. Ethi abazali abavame ukuhlangana loduko besondla abantwana abalesimo se-autism lokunye kababekwazi ukuba sokule mpendulo ngaphansi kwalindlela ejabulisayo.
Their children are not abnormal. They can become normal. It's a matter of resetting the brain functions.
Abazali ngawakwazi ukuthi abantwana babo abalesifo se-atuism balakho ukuba kusimo esihle sibili. Okudingakalayo yikulungisisa ubuchopho, ukuhamba kwembiko umuntu alunge, konke kubuyele esimeni esihle.
Uthi indlela ayisebenzisayo isebenzisa ama-cells omnikazi, hhayi awomunye umuntu, njalo kulakho ukwenziwa lokho kungela kuhlinzwa. Abanye abazali benelise ukutshengisa abantwababo abelatshwa kusetshenziswa yonale indlela, baphuma ke sebelungile ngemva kwamaviki nje amabili kusiya kwamathathu. Unkosazana Samantha Malahla oyingcwethi kwezempilakahle yokukhuluma kuhle, i-speech therapist, uthi ukufundisa ukukhuluma abantwana laba abalezifo ezinje ubone kulo mehluko kakhulu kulabo abenelise ukuthola i-stem cell therapy.
It has been working for their children. Their children have become better cognitive development, speech, language, communication, everything.
Sibone abantwana babo laba bephathiseka kalula ukukhuluma, ukunanzelela okwenzakalayo, ukuzwisisa ulimi lokukhulumisana labanye nje.
Unkosazana Thandai Helen Mutambara wenhlanganiso ye-Autism Organization Zimbabwe abangenele umhlangano uthi wajabula ukuba eleZimbabwe selamukele uhlelo olunje, njalo lohulumende wabanikeza ipulazi lapho abasebenzela khona eRua, ethi sebekhangelela ukuba kulindawo kuvulwe imisebenzi enje yenzelwe kuleli kuphathise abanengi.
It will be something we will be cutting costs where the doctors will come in, and it's going to be in center of excellence where everything is actually hubbed in one center, a supermarket.
Lokhu kuzenza kube lokwehla kwentengo yalomsebenzi. Odokotela bebuya labo kulindawo kusenziwa konke endaweni eyodwa.
I-stem cell therapy isebenzisa indlela yama-stem cell engeniswa emzimbeni kundawo adingakala kiyo ukuze kulungiswe lapho okuyabe kuwonakele emzimbeni, ukuze umzimba uzelaphe wona ngokwawo kulokusetshenziswa kwemithi. Njalo lindlela ilakho ukusebenza kuzifo eziningi-ningi ezigoqela i-Parkinson's disease, i-autism, i-diabetes, i-hypertension, izifo zezinso, ukulimala nje kumidlalo etshiyetshiyeneyo, lokuqamuka amathambo phakathi kokunye. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Umsakazo we-Voice of America uhlonipha ilanga lokunandla ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day. Inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ebudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele, njalo uphathisa umthelela wembono, ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba neyinye yemisakazo ephatheka kulokhu. Indikimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemisakazo ye-radio ukuthiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula.
Njengoba namhlanje umhlaba unanza umsebenzi owenziwa yimisakazo emhlabeni jikelele ilanga ele World Radio Day, wathi sizwe ukuthi abanye babalaleli baka Studio 7 bona bathini ngowabo umsakazo.
Ngabuto Moyo ngihlala lapha eSouth Africa eJohannesburg. iStudio 7 ngiyayithanda kakhulu ngoba lokho yasungulwayo siyezwa inyizi zonke ezenzakalayo emakhaya emadolobheni, akusafani lakudala ingekho. So ngithi ayiqhubekele phambili isazisa konke okwenzakalayo ekhaya. Siyabonga.
Igama lami nginguthandazile Moyo, ngihlala koBulawayo, ngingumlaleli weStudio 7. Ngilalela iStudio 7 News nsuku zonke ngoba ngithola indaba ezilohlonzi, ezeqiniso njalo wafaka inhlangothi zamabandla athiyeneyo. Yimi ohlanyiswa yiStudio 7 uStar wakomoya.
Ngiyabingelela msakazi, igama lami nguZwelithini Gabula, ngiphuma eGwanda esabelweni seNqamene, eNqamene lokholo. Yeah, uStudio 7 umsakazi engiwuthakazelela kakhulu ngokubana umsakazi ositshela indaba eziliciniso ezilethwa zinjalo zingaphathulwanga, zingakhungwanga, zingabazwanga, ziliciniso elivela ebantwini ngokuba kumele abantu bezwe iciniso. Siyamjabulela uStudio 7 ngokweminyaka eminingi le engaka uselandelwa ngabantu konke esabelweni seNqamene. Umsakazi esiwuthanda kakhulu ngokubana usimela ngaleyo ndlela yokusinika indaba eziliqiniso kakhulu. Ngiyabonga msakazi.
Inkampani kaloliwe eye-National Railways of Zimbabwe ithi izama ukulungisisa konke okufileyo okusokuphazamisa ukugijima kahle kwezitimela. Lokhu kulandela ukulobelana kwesivumelwano sokuhamba kwezitimela phakathi kwele Zimbabwe lele Botswana. Intatheli zindaba yiStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngompalakazi nyakenye eleZimbabwe leBotswana zalobelana isivumelwano esinabona izitimela zamazwe omabili zivunyelwa ukuchapha inxele zihambisa impahla. Ngaphambilini izitimela zamazwe omabili zaziphelela ePlumtree kuthi amatoloki sikaloliwe weBotswana Railways kanye lawe National Railways of Zimbabwe aqedise uhambo. Kodwa ngaphansi kwesivumelwano esitsha, isitimela seBotswana Railways esithwala impahla sizavunyelwa ukungena siyefika koBulawayo kuthi ngokuhamba kwesikhathi singene siyefika eMozambique. Isikhulumise National Railway of Zimbabwe, umnumzana Andrew Konambura utshele iStudio 7 ukuthi isivumelwano sizabona ukuxhela kwebhizinisi lokuthwala impahla ngenjanje.
In the long run, Botswana Railways will be able to run from Plumtree to Chikwalakwala. The two organizations are
ngokuya kwesikhathi isitimela seBotswana siyabe sesihamba siyefika eChikwalakwala eMozambique, kukanti isitimela sethu se-NRZ sizafika phakathi kwele Botswana sisuka eWange.
Ngokukhathazeka ukuthi imitshina ye-NRZ isigugile ngakho ilakho ukuphazamisa ukusebenza kwalesi sivumelwano, uKanambura uthi kuningi okwenziwayo ukuthi kulungiswe okufileyo.
I can confidently tell you that the NRZ is working on.
Ngikhuluma ngesivindi ngesithi kuningi esikukhangelileyo lo nyaka kuzathengwa amatshelokisi njalo kulungiswe le njanje.
Kodwa abanye abeZimbabwe bathi isithembiso se-NRZ kumele samukelwe ngonanzelelo. Ochubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi imitshina emdala ye-NRZ iyo engajikela isipanela phakathi kwesivumelwano sabo loliwe bobabili.
Ndambona ingqobe kumbe ama-challenges azaba khona kumaskali infrastructure yethu njengeZimbabwe, ama-wagon okwawo kukanye lama-rails injani sangikhona ukubana sowudala okuningi. Kodwa kuyinto enhle sibili enganceda njalo ezanceda umkhonomi welizwe nxa kuzasetshenzwa kanjalo. Kuzamele lathi sibone ukubana siyaguqula sithuthukise i-infrastructure esilayo njengelizwe.
Umnumzana Stanley Ncube ohlala eHabroni uthi kumgceke ukuthi leBotswana lase lidiniwe ngokuthi izitimela zilinde isikhathi eside kweleZimbabwe ngemva kokuchitha impahla.
Ya, okusho ukuthi iBotswana yiyo ke ezabenefitha kule agreement abayisayinileyo le ngoba izitimela zabo zibe zingangeni phakathi zisiyafika eZimbabwe. Okusho ukuthi athe sisebenza phansi ukuhambisa impahla ngesikhathi ngoba impahla beziphuza ukuyafika ngale ngenxa ye-infrastructure yeZimbabwe engani sigugile.
Kule bhizimusi eliningi lokuhambisa impahla ngenjanje phakathi kwamazwe omabili, ikakhulu amalahle awe-coal wona ahanjiswa eMozambique kanye lase-South Africa, leBotswana liyemba isawudo eliningi elilomkambo omkhulu eZimbabwe, kanti amalahle ayenjiwa ewange lawo ayathengwa kakhulu emazweni afanele South Africa. Isivumelwano sokuhamba kwesitimela saqala ukusebenza phakathi kukampalakazi nyakenye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa komsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ngelanga ele-World Radio Day. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa singeke hlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba besilazo. Incithi zokwethulwa kwezindaba zithi imisakazo ilakho ukuphathisa ukulondoloza ukuthula. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.